tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthokazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ka 13 Hlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababili ababothwa phezu kwecala lokuphosela uGulunede enkundleni yeWhite City, okwafa khona abantu ababili kwasinda uMongameli Mnangagwa bamiswa emthethwandaba.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo lokuthi amapholisa wayivele ebopha abantu abangaluyo bahluleka ukuyenza umsebenzi wabo elizweni ngendlela bale corruption.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngokusola uqatshwa ko-pick and pay kwabesishoneni ususwe abesindebeleni bamiswa emthethwandaba bemangobongobo ngokutshaywa ngamapholisa.
So kungibona abalimi babona ingathi akulajinjo phakathi kukamnakakho nomgabe, indaba isabanjwe kanjalo.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa eyokuhuga abalimi abamhlophe abaxotshwa ngumnumzana Robert Mugabe baphephela kwele Tanzania iphelela eboyeni njengesithukuthuku senja.
Inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele, kanti kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho uqale khona, njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho uqalise khona ukubasa.
Silengxoxo lomnumzana Love Momoyo ngenhlanganiso yakhe ayisungule kuzona lezi insuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ababili abetheswa icala lokuzama ukubulala uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokuphosa uGulunede enkundleni yeWhite City, okwafa khona abantu ababili bamiswe emthethwandaba lamhla, kodwa kungelabantu abavunyelwe ukungena emthethwandaba weWestern Commonwealth Magistrates Court, ngoba kubikwa lolu daba lulemfihlo ezingamelanga zivele emphakathini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekubulawayo.
Ababili abetheswa lelicala ngabo windi bemichova. Osekumangalise abanye ukuthi uMongameli Mnangagwa wayethe ucabangela ukuthi ababezama ukumbulala abayisibo bakobulawayo njalo bengabasekeli bakankosikazi Grace Mugabe. Icala leli ebelikhangelelwe ukuthi lithonisise emthethwandaba weTradegold Magistrate Court ligcine lisiwa eWestern Commonwealth Magistrate Court. Kuchone kulindwe ukuthi icala leli lithoniswe ilanga lonke laze laqala ukuthoniswa ilanga selizatshona. Umantshi umnumzana Gladmore Mushowe uxotshele phandle intatheli izindaba kanye loZulu ethi wonke umuntu aphumele phandle ngenxa yokuthi icala leli lilemfihlo ezingamelanga zivezwe emphakathini. Abasolwa laba ngabesilisa umnumzana John Zulu kanye loDouglas Musekiwa. Betheswa amacala amathathu aphathelane lomvukela insurgency, banditry kanye leterrorism yesilungu. Izibotshwa lezi ngabantu kazana abangatshengiseli lwazi lokuzwisisa umlando abawetheswayo. Umtshutshisi ucele umthethwandaba ukuthi izibotshwa lezi zigcinwe ejele njalo bathole imvumo yokukhangela omakhalekhukhwini babo ukuze bathole ubufakazi obugcweleyo. Kolunye udaba olufanayo, amalunga emthwakazi Republic Party ayisithupha etheswa umlando wokuchaya imota yamapholisa ngesikhathi betshengisela ko-pick and pay anikezwe imali yesibambiso i-bail elikhulu lamadola i-$100 njalo bazabuyela emthethwandaba mhla ka-5 Ntulikazi. Omunye walabo ababebotshiwe umnumzana Welcome Moyo wasulelwe icala ngenxa yokuthi ubotshwe ngesikhathi evakatshela abanye abebevalelwe eCentral Police Station. Omunye wababotshiweyo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi ukhahlelwe walinyazwa ngamapholisa. Umkhwananzi ufike enkantolo esehluleka ukuhamba. Igqwetha elimela ababotshiweyo umnumzana Prince Bushe Dube uthe ababotshiweyo laba bakhululwe.
Ukuthi u-accused number one uWelcome Moyo kafakwanga vele kurimandi ngoba sidikisane lapho ukuthi afakwe kurimandi vele ngoba ebebotshelwe khona ngale nkambeni ngesikhathi siyavakatshela abangani bakhe. So kodwa kungalasizathu vele sokuthi abotshwe abuye khona lapho e-court to start with. Of course umpholisa ebe-opposa i-bail on the basis ngezizathu vele ezingaqedakaliyo ezinye zangikhona ziyahlekisa kutshwale nxa uzilalele njengokuthi kuthiwe khona umpholisa izibotshwa kungabantu abangalama-valuable assets. Surely angaze kube isizathu sokuthi umuntu oswelayo kumele anciphe i-bail just because uyaswela ngoba nti umthetho welizwe lelo uthi khona abantu balingane emthethweni.
Unobhala jikelele webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga uthi imali yebail okumele ibhadalwe imali eningi kakhulu ethi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe alikakhululeki.
Imali enkulu kakhulu uma uqathaniswa lecala elikhona ngoba icala elikhona socala elimangalisayo licala lapha abantu kade bedemonstrate khona betshengisela bekhonona ngalokho okwenzakala ko-Team Hyper. Kodwa uma sesibona umantshi esenza kanje kutshengisela ukuthi ilizwe lela likakhululeki lokho sabuswa ngenduku yensimbi.
Omunye wabaxotshwa ko-Pick n Pay unkosikazi Rosemary Ncube uthi wasebenza iminyaka emithathu ko-Pick n Pay kodwa uxotshwe ngezizathu ezingacaciyo ethi amapholisa ababophele ukubuza imisebenzi yabo besehluleka ukubopha abagangayo.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo lokuthi amapholisa why vele ebopha abantu abangalwiyo bahluleka ukuyenza umsebenzi wabo elizweni ngendlela bale corruption waye bengabophanga umuntu wayefuna ukusibulalela upresident eWhite City babuya bazobophana lathi asibuze imisebenzi yethu.
Amalunga emthakazi abelokhu ezama ukuthola imali yokubhadala isibambiso sebail ukuze bakhushe esitokisini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ababili abetheswa icala lokuzama ukubulala umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuphosa ugulunede enkundleni iWhite City okwafa khona abantu ababili. Babikwa babotshwa ngamasotsha kade esala ukuthi basiwe emapholiseni baze bafakwa ezandleni zawo amapholisa izolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane.
Yabona lapha mthakazi kukhona ukunuka santingwana lapha ngoba siyazi ukuthi kulombiko ethi kulomuntu owaboshwayo ilanga ibhomba liqhuma sokuthiwa kulabantu futhi ababanjiwe besuke ephumula. Into esingayitshela kahle lapha ukuthi la amaphoyisa abasibona abavunyelwa ukuthi bakhulumisane bacubungule then babone ulo owaboshwa ngelanga kuqhuma ibhomba kutshengisa kukhona abakufihlayo ngoba siyabona ukuthi inhlangothi zombili amaphoyisa namasosha abasebenzisani kahle. Amasosha asephethe imisebenzi yamaphoyisa sokuthi imisebenzi amaphoyisa behluleke ukuthi baphenye babone ukuthi khona ongaleyenza isenzakalo leso ngubani. Laba nje ukuthi ababotshwe ephumula mina ngokubona kwami nje ngabantu asebesetshenziswa nje ukuthi kuvalwe nje amehlo abantu kubonakale sengathi kulento eyenzakalayo. Kodwa obuye bokungani ukuthi iqiniso yikhona ukuthi khona kulo muntu ovalelwe ngamasosha yiwo ofanele sikwazi ngubani njalo uvalelweni njalo uthulwe ngubani.
Manje nxa ukhangele wena okwenzakalayo khona lokhu kungaba kulesandla sabantu abakuhulumende kuphakathi kumbe yilokhu osokuthiwa ukuthi kungaba ngabe G40?
Yomdeni le yomdeni ngabantu be-ZANU-PF abatshalayo i-G40 le abayikhulumayo iphakathi kwe-ZANU-PF nayo i-G40 asikwazi ukuthi ingakwenza into kodwa siyazi ukuthi bona kunamacembe amaningi phakathi kwe-ZANU-PF so ngayo i-G40 ngabe ingayisiyo ngoba siyazi ukuthi bathi ngesindebele umbeki wenkosi akabusi layo so siyazi othiwe ngalaba labo bayafuna ukuthi kona bengene laphana so bayathinteka kulokho naye umnangagwa uyathinteka ngoba siyazi ukuthi kona njengoba kunje uyazi ukuthi baningi abafuna ukuthi kona bemgenile laphana so into nje vele ayikacaci sizoyicela sevuthiwe kodwa okwamanje thina sibekela zihlabane ngoba vele abantu laba bavele bagangile bonke.
Hello ke ngumnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane ocubungula izombusazwe ubexoxa le Studio 7 esecingweni ese South Africa.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Imizamo kaMongameli Emmerson Mnangagwa eyokuhuga abalimi abamhlophe abaxotshwa ngumnumzana Robert Mugabe baya kwele Tanzania iphelela eboyeni njengesithukuthuku senja. Lokhu kulandela uhambo lukaMnangagwa kuyonale iviki lapho ayazise uZulu ukuthi uvakatshela usowakhe umnumzana John Pombe Magufuli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Tanzania umnumzana Mathula Lusinga onguye njalo emela ibandla leMDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni ye-African Union. Saqala ngokumbuza ukuthi abalimi bamukele njani isicelo sikaMnangagwa esokuthi baphenduke ekhaya.
Abalimi kukhanya ngani bonke abahlanganelo umnumzana uMnangagwa bathi bona ngeke babuyele eZimbabwe ngoba indlela uMnangagwa abaphathe ngayo ekhuluma nabo lapho ibe yindlela eyaphele yaba yiyo eyabasusa ekhaya. So kubo laba abalimi babona ingathi akulatshintsho phakathi kukaMnangagwa noMgabe, indaba isabanjwe kanjalo, iyindaba yokuhlukumezwa kwabo njengabalimi, iyindaba yoku kungayiwa phambili njengoba wonke umuntu efuna.
Akula ngitsho lo yedwa othembise ukuthi engabuyela ekhaya.
Kulabo esibabonileyo akekho. Ngoba enye into abayitshoyo ukuthi-ke bacabanga ukuthi yena umnumzana uMnangagwa indlela yakhe aze lapha bekuyindlela yokukhangela ukuthi iTanzania kahle kahle ngesikhathi sokumbangazwe bekuyiyo eyaqala ukunceda labo ama-liberation movement abuyela emazweni yabo esiyakulwa. So iTanzania ihlala iyingqukulethela kulezo ndaba zombangazwe. So ubelande lokho, kodwa ke wabuya futhi walanda ezozama ukuthi ancenge lama-farmers asebalekele heza eTanzania. Kodwa ke uhulumende walapha eTanzania layo usebanikile laba bantu indlela zokuphila ezingcono ukudlula lezo ezeZimbabwe abebezitholile. So bacabanga ukuthi kungcono bazihlale lapha eTanzania.
Yena uhulumende weTanzania ubempile ithuba lokuthi axoxisane labalimi laba, kumbe ubengazi vele ukuthi uzakhuluma labo?
Kube yinto abehamba eyincenga privately one on one ezama ukuthi uhulumende walapha engaboni ukuthi wenzani, kodwa ke bambonile ukuthi wenzani, kodwa ke kutsuke kwaba yinto engazange yakhipha ingxabano ngokuthi bonke labo abebekhona kule meeting basuke bamtshela umnumzana uMnangagwa ukuthi hayi cha, indlela zakho ohamba ngazo le ndlela zakho ozithembisayo asingeke sikwazi ukuthi sikhululeke sibe safe ukuthi buyele siyoba ngabalimi kuleli yalizwe.
Zithembiso bani azithembisa abalimi laba nxa uzizwile?
Bathi bona ke kahle kahle bekungafiki izithembiso, bekuyizindaba zokuthi-ke ukudelela ukuthi-ke ma uza kithi khonokhana uMgabe akwenzayo thina siyakuqakathekisa, khonokhana indlela uMgabe athatha ngayo ileni thina siyayiqakathekisa, khonokhana ukuthi wena ma usehluleka ukuthi usebenze lathi ngendlela yethu thina esiyifunayo esathatha ngayo umbuso esabusa ngalo ilizwe from u-1980 kusiba ngale ndlela esathatha ngayo umhlaba ngesikhathi lisuka, ma ungazwani ngaleyo ndlela cha ngeke sisebenze nawo.
Alo-ke ngumnumzana Mathula Lusinga isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania onguye njalo omela ibandla leMDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni ye-African Union. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Dar es Salaam kwele Tanzania.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Loba nje umumo wezombusazwe emaphandleni ezansi emandebeleni uthulisele amabandla aphikisayo asola ibandla elibusayo ngokuthenga uZulu ngokudla kanye lokubathembisa ukubapha ukudla. uAlbert Ncube usipha loludaba esemajawundeni eGwanda.
UZulu kane lapha amabandla ezombusazwe uyavumelana ukuthi awukabi lodlakelo oluphathelane lezombusazwe njalo kuthule kulalapho kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana mkhulumeli moyo oyebeze emzingwani uthi ukutshaya umoya kulezi nsuku ukwedlula ngesikhathi sikaMgabe.
As far as I'm concerned, mina lapha hayi angaboni ubudlwangudlwangu. Ngibona ingani it's better far much different kule minyaka leyana edlulileyo. Ngoba hayi ubungakhululekanga kathi sayi sisizwa sikhululekile.
Loba nje kungeladlakela lezombusazwe abamabandla laphikisayo bathi inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubha uZulu inkomo phansi kwehlelo lo-Command Livestock sekudala ukuthi iZANU-PF ikhankase ithembisa uZulu inkomo. UNkosazana Sokoluhle Nleya owePlumtree ngomunye walabo abathola lezi nkomo phansi kwalolu hlelo.
Ngiyabonga ngokunikwa lezi nkomo ngoba lezi nkomo zizangithuthukisa phakathi nakwani lemuli yami, imuli yami ingasweli imfundo. Kuko konke ngithe ngakunikwa ngizaqhubeka ngisenza kahle.
Kube lokukhonona okukhulu ngendlela lezi nkomo ezabiwe ngayo iningi lesithi ziphiwe abasekeli bebandla leZANU-PF. Umnumzana Rezin Moyo uthi akula ngitsho loyedwa amaziyo othole lezi nkomo emhlubulweni weZansi yeGwanda.
Okunjengalapha esigabeni sakithi lapha engikhona eGwanda South Constituency, angibonanga loyedwa umuntu oyitholileyo leyo nkomo. So kusuke kungimangaze futhi ukuthi bona laba abantu abaphiwe inkomo eGwanda bavele bengabantu beGwanda yini? Sibabone phela abakithi lapha abaziphiwe lezi nkomo.
Imbiko esiyitholileyo iveza ukuthi emaphandleni eGwanda izakhamizi sezithenjiswa inkomo ezintathu ngomuzi ngabakhankasela ebandla leZANU-PF njalo isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eZansi emaNdebeleni umnumzana Ekhe Moyo ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eGwanda South. Uthi lokho kudala ukuthi izakhamizi zesaba ukubuya emhlanganweni yebandla lakhe.
Kathesi ubahamba besithi bazanika abantu inkomo kwindlela yokuthi wena ozabonakala usiya emkhankasweni wamabandla aphikisayo lezo nkomo awusoze uzithole. Sikhankasa emumwini onzima abantu bajimisana lendlala ukuthi sizancitshwa lokhu.
UNkosazana Anele Mnyandu oyebandla le-People's Rainbow Coalition ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende emzingwani uthi amalunga labasekeli bebandla lakhe ngabasaluphiwa uncedo lokudla oluvela kurhulumente besetheswa umlando wokusekela amabandla aphikisayo.
Kunje nje emzingwani ku-Ward 20 ukansila we-PRC kasatholi ukudla kukahulumente. Abazange bakufihle laba bapha ukudla abeZANU-PF ukuthi benze rally bamenezele batshela abantu bonke ukuthi wonke umuntu we-opposition kungabe kuyi-MDC kungabe kuyi-PRC loba yini baqanjwa ngamagama bonke khonapho ukuthi kabasoze banike ukudla.
Umnumzana Guta Kwashe Zulu ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eMatobo North emele ibandla le-Alliance for the People's Agenda uthi ababengabalweli benkululeko abavumi ukuthi bakhankase emaplazini asemadojeni.
Nxa uhamba usiyangena endaweni enjengamaplazini bahle bakutshela amahoveti ukuthi lapha sikufuni la thina sifuna abantu beZANU-PF kuphela la. So besengimangala ukuthi hawu kati amaplazi ngabantu beZANU-PF yini bodwa. Amapostami ngempela bayawadabula. Ngiyadingisisa ngiyaswela ukuthi kati bayadabulelani njengoba wona umthetho usithi awumelanga kudatshulwe.
UChalimane webandla leZANU-PF eZansi emaNdebeleni umnumzana Babelangithweni kathandanga ngokuxoxa lathi ngalolu daba. Okukhonona kwamabandla aphikisayo lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe ethembisa umhlaba wonke jikelele ukuthi leZimbabwe lizaqhuba ukukhetho olukodo olungela ukuthandabuza njalo lolokuthula. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Gukama,
Namle,
Lam Shweshwe,
Namle, Nampawa Fuwembula.
Lilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lilami owenu uChris Gande. Ikudibana njalo uhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Love Momoyo owayengusomlomo odalela ePhalamende ekhuluma ke ngebandla lakhe elitsha alisungule ngemva kokusuka ku-MDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi igama lenhlanganiso yakho wayibumbayo yezombusazwe ithiwa yini?
Ibizo le nhlanganiso yethu kuthiwa United Movement for Devolution, UMD.
La faka yini abantu ukuthi bancintise lo umnyaka ukhetho luza?
Yes, faka abantu abamele idale lePhalamende abalichumi lasicane nembili, sazofaka abalichumi lanhlanu labo kuyibo bamele idale le-council.
Ya, ungasitshela ukuthi injongo yenhlanganiso yakho ngeyani kahle kahle?
Yena injongo yethu njengebandla ngeyokuthi sithuthukise izigaba ngezigaba ngokuchiyana kwazo. Sisebenzisa isisekelo sombuso uchapter 14 lapho ovumela khona ukwehliswa kwamandla esiya ezabelweni. Yikho esikukhangelele njengenhlanganiso okwakuqala ukuthi amandla kayehle lapha akhona ikakhulu ku-central government khona le dorobheni leHarare ebuye kuziqinto ezijiyeneyo. Amandla abantu bebe lamandla wokuthi bezinakanele befake inhlelo zentuthuko. Okwesibili, abantu kumele bebe lamandla wokuthi imithethwanyana nje ethize bebe lamandla ukuthi bezifakele imithetho kuyo ezabakhangela ngendlela abafuna ukuhlala ngayo. Njengoba nje kuvele kukhona ku-constitution lokho. Yikho esikhangele kakhulu ukuthi inhlanganiso isebenze kanzima ukuze i-constitution yeZimbabwe njengoba kuvumela ukuthi amandla ehliswe nakanye ehliswe efike ezabelweni ngokuthiyana kwazo. Sikhangele njalo ngodaba lolo oluhluphileyo, udaba lokuncindezelwa kwemihlobo labanye abantu bencindezelwa imhlobo lo okuyiwo omnengi kulele lilizwe. Thina njengenhlanganiso sithi uncindezelo kasilufuni, kungabe kusezifundweni, kungabe kuyikuhlala kuhle ngemakhaya, kungabe kusemsebenzini, kungabe kwezentuthuko. Thina sikhangelela ukuthi kungelancindezelo uncindezelo lwesilalo okweminyaka engamashumi amathathu lasifica mina mbili. Silokho sathola uzibuse, uncindezelo lolu luphele. Sikhuluma nje kusobala ukuthi uluhlu lolo lemandebeleni lusalele emva kakhulu kwezentuthuko, kungabe kwezemfundo, kungabe kwezokusebenzi, kungabe ngezamabhizinisi, isalele emuva ngenxa yoncindezelo lolo esikhuluma ngaso. Thina njengenhlanganiso sithi kasifuni ncindezelo. Abantu beZimbabwe kusisekelo sombuso bayalingana, asihloniphaneni sincedisaneni ngokulingana.
Lilamalunga amaningi na, njalo ungasitshela ukuthi avela esigabeni semandebeleni kuphela na?
Inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele, but kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho uqale khona, njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho uqalise khona ukubasa. Kunethemba ukuthi usuka lapho uzamemetheka umlilo ubamba izindawo zonke. Kodwa kakutsho ukuthi libandla leMandebeleni kuphela, libandla leZimbabwe, libandla elikhuluma ngezinto ezikhathaza lo muntu ongekho kweMandebeleni. Ngoba nxa sikhuluma ngokuthi amandla ebantwini ayintuthuko, lamandla okutshiyana kwawo, sikhuluma ngenhlelo zenezo zibona senzakala kwele Manicaland. Sike sabo lamadalimana khona ngale umtshato wa Diamond, sabo lamaye amadalimana akade khona eMarange, lapho esibone izakhamizi zakhona ngale zithukuthela ngenxa yokuthi besithi khona amaDiamond laka abancedi ngalutho. So into esikhuluma ngayo thina nxa sikhuluma ngokwehlisa sisamandla ebantwini, lokuthi inhlelo zentuthuko zibanjwe izakhamizi, luhlupho olukhona ilizwe lonke jikelele, kasilohlupho leMandebeleni.
Manje amalunga enu okwakathesi liwatshela ukuthi umongameli avotele bani?
Okukamongameli yinto elizwe lonke ekhathaza uzulu wonke. Yikho-ke lokhu kuya ngesifiso salo umlandeli ongumlandeli we-UMD ukuthi yena ufisa ukuthi kumongameli evotele ubani, kasincintisi kumongameli welizwe. Yikho abalandeli bethu bakhululekile ukuthi bevotele lo abasibona ngathi engalalela ngono izifiso zethu njengebandla le-UMD.
Kulezinye inhlanganiso esigabeni seMandebeleni ezilenjongo efanayo ezifana labo Mthwakazi Republic Party labanye abanjalo, liyasebenzelana labo na?
Ya, siyasebenza ndawonye, siyahlala lemhlangano siyanguya kwezikhathi, lamabandla atshiyeneyo ale nkulumo efanana le yethu. Kasehlukananga kangako, kodwa esingabe sehlukene kikho ngamaqhinga okuthi kanti lokho esikhuluma ngakho esithi kwehliswa kwamandla sikufeza njani.
Hayi, kuyozwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga ithuba leli enditholileyo ukuthi ngikhulume labalaleli. Engilethemba ukuthi sizaqhubeka siloko sikhuluma labalaleli ukuze bezwisise ngokugcweleyo injongo yebandla leli esithi United Movement for Devolution. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Love Momoyo owayengusomlomo wedale lephalamende ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back.
Kwezemidlalo, iqembu le-Argentina selisukile kumidlalo ye-World Cup ngemva kokunqotshwa nge-4-3 ngele-France. U-Antoine Griezmann owe-France nguye ohlohle kuqala ngemva kombekwa kwathi u-Benjamin Pavard watshaya elesibili sekudlule phose ihola 57 minutes. Umbappe nguye ohlohle ibhola lesine. Sikhuluma nje sezingenile enkundleni komunye nje umdlalo ogobhozisa amathe, i-Uruguay izaba idlala yona le-Portugal kathesi nje ngomzuzo omwodwa nje olandelayo. Everything from a get-go to complete the ambiance so we're tough. If and when you call, let me echo. Free spirit from us until it's my petrol. Everybody get their hands up for the anthem. She knows she's from the stand up. Hey, I'm busy taking off on my wish list. This is everything we predicted. Cause we're in the making of the kisses. I believe we're about to make a difference. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabili ababotshwa phezu kwecala lokuphosela uGulunede enkundleni ye-White City okungafa khona abantu ababili kwasinda umongameli Mnangagwa bamiswa emthethwandaba. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe ngokusola ukuqatshwa kwePick n Pay kwamatshona kususwa abesiNdebele labo bebesemthethwandaba. Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekuhuga abalimi abamhlophe abaxotshwa ngumgabe iphelela eboyeni. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.